VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 16 kumabasa 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idolobho lakobulawayo selikhokhela kunani labantu abalegcikwane le-coronavirus elizweni lonke jikelele, kulandela ukutholakala kwabanye abahlanu abalegcikwane leli kuleli dolobho. Umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze uZulu ukuthi amanyane ekulwisaneni legcikwane le-coronavirus.
IVirginia ibonakala ungathi ayikho kuma-states la amanye okuthiwa ngama-hotspots, lapho kubonakala khona ungathi igcikwane leli litholakala kakhulu.
Bayaqhubeka abantu bebulawa ngobuningi umkhuhlane we-COVID-19 kwele Melika, osekubhubhe abantu abedlula amakhulu amabili izolo kuphela nje.
IVirginia ibonakala ungathi ayikho kuma-states la amanye okuthiwa ngama-hotspots, lapho kubonakala khona ungathi igciwane leli litholakala kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Idolobho lakobulawayo selikhokhela kunani labantu abalegcikwane le-coronavirus elizweni jikelele, kulandela utholakala kwabanye abahlanu abalegcikwane leli kuleli dolobho. Ilizwe lonke selilabantu abangamachumi amabili lantathu i-23, abakobulawayo sebelichumi i-10, kuthi eHarare sebeyithoba minwe mbili 8, eVictoria Falls kuloyedwa, eMashonaland East kulabane 4. Umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa sekhuthaze uZulu ukuthi abambane emizameni yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus, kungakhathalekile ukuthi umuntu ngwaliphi ibandla. Emazwini awethule ntambama izolo, uChamisa ukhuthaze njalo uhulumende ukuthi aphathise uZulu oswelayo ngokudla le mali ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. UMnumzana Chamisa uthe njalo uhulumende kumele aphathise izisebenzi ngoba ezinye zazo sezilahlekelwe yimisebenzi, kanti njalo ezinye azisaholi. Ukhuthaze uhulumende njalo ukuthi ehlise imbadalo yamagetsi kanye lendleko yokungena ebulenjini be-internet, lapho athi yikho abantu abanengi abathola khona imbiko ejulileyo ngomkhuhlane we-coronavirus. UChamisa wengeze wathi amabhizimusi asethwele gadalala njalo amanyawo alakho kuvalwa kokuphela. Ngokunjalo uthe uhulumende kumele adinge imali engange $5 billion ukuphathisa amankampani la. Ukhuthaze njalo amalunga edale lePhalamende labaphathi ntambo bakahulumende ukuthi bavume ukuqunyelwa iholo ukuze kutholakale imali ezancedisa kumizamo yokulwisana le-coronavirus. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU uMnumzana Jafet Moyo, yena othi ngempela izisebenzi zidinga ukuncediswa.
Singakuxwayisa ke kumakhampani lakuhulumende ukuthi impilo yezisebenzi iqakathekile. Singaze ke sabamba izisebenzi ngamandla ukuthi ziye emsebenzeni zingala adequate equipment kumbe ukuvikelayo. Kufanele sinanzelele ukuthi nxa izisebenzi siye emsebenzini sizifaka engozini. kodwa nxa sesithe zihlale ngekhaya kufanele sibone ukuthi siyazikhangela phela lezi zisebenzi yibo ke abantu abazaphakamisa phela ezomnotho umsasa kuqhakathekile ukuthi ke sibone ukuthi lawa amandla ayagcinwa kakuhle singaze sakhangela kakhulu indaba zemali imali sizayenza kusasa nxa sesigcine impilo zabantu sizwa nxa sebekhuluma okwamanje sebengani bathi i-lockdown kayimiswe abantu kababuyele emsebenzini but siyakwazi ukuthi abantu bethu lapha abahamba besiya khona emsebenzini lapha abasebenza khona basebenza beminyene okumangalisayo
umkhuhlane lo usuhlasele abantu abedlula izigidi ezimbili esingathi 2 million emhlabeni wonke jikelele kuyini ongakuxwayisa uzulu kanye lo hulumeni
asikabikwazi ke ukuthi inani labantu ke abangaba bethwele leli gcikwana lingakanani phakathi kwelizwe qakathekile ukuthi aluba nje siyahlala ezindlini okwamanje sibone ukuthi siyagcina laba abahlezi ezindlini bayancediswa laba esibabizileyo ukuthi babuye ke bezoncediswa ilizwe emsebenzini bayavikelwa phela bathola izinto zokuvikela ezeneleyo
umnumzana Jafet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU ubexoxa ecingweni lo Ntungamili Nkomo weStudio 7 eseHarare Lokhu sikudaba lunye umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa embikweni awethule izolo ntambama uthe amazwe abalisa iGini, Ghana, Rwanda, Botswana leUganda alenhlelo zokuthi abantu babhadalelwe indleko zabo bephiwe ukudla kumbe bethole iholo labo ngalesi sikhathi kodwa eZimbabwe indlala ibhahile umnumzana Sipho Senkosi Machomola Balule isizalane seZimbabwe esihlala eUnited Kingdom njalo engunobhala jikelele webandla le Economic Freedom Fighters of Zimbabwe uchazisele usithandekile emhlanga weStudio 7 indlela uhulumende weLebhilitane aphatha ngayo udaba lwegcikwane leCoronavirus
ngapha eUK abantu bayakuthola abakufunayo loba nje siphakathi kwe-lockdown abantu kuthiwe behlale ezindlini zabo emizini yabo kuyavunyelwa ukuthi abantu baphume ngelanga uyedinga ukudla ukudla okuqhakathekileyo ukuthi abantu baphile njalo abantu bayavunyelwa ukuthi baphume belule inyawo benze exercise kanye ngelanga ema-supermarket ezitolo ezinkulu ukudla kuyatholakala akulayinelwa njengaseZimbabwe nxa sifika lapha ema-supermarket amakhulu kulama layini abantu bayachiyene njengama 2 meters 2 meters ukuze abantu bengasondelelani bethelelane umkhuhlane we-coronavirus elizweni elinjengeZimbabwe kunzima ukuthi isebenze kakuhle abantu abalakudla abantu abalamanzi kwezinye izigaba zelizwe abantu bahlezi ngokuminyana okukhulu kakhulu kwamanye amadorobo
ungathi umahluko omkhulu phakathi kwendlela eLebhilitane eliqhuba ngayo inhlelo khona ngapho leqathaniswa leZimbabwe yiphi
eUnited Kingdom uhulumende walapha uyazama kakhulu ukuthi athenge lemichina eminingi le abayibiza bethi ngamaventilator ubana izibedlela lezibedlela zibe layo limchina njalo uhulumende weUnited Kingdom useyakha izibedlela ezinkulu ezibhekane nomkhuhlani weCoronavirus izibedlela lezi zizasetshenzwa ngamadokotela labantu abazinikeleyo amavolunteers njalo lamasocha lawo azasebenza khonapho ezibedlela zenezo ukuze bezame ukuthi belwisane lomkhuhlani weCoronavirus lezi zibedlela sezikhona eLondon iNHS Nightingale Hospital laseManchester laseBirmingham lakwamanye amadolobha amakhulu sezivulwa lezi sibedlela zivulwa ngaphambilina abantu bengaka kugcwali ngobuningi. Uhulumende walapha uvele uhlena eyenze uhlelo lokuthi ahambele phambili ukuthi nxa kulesidingeko sokuthi abantu bazisebenzise lezi zibhedlela bethole vele zona sezilungele ukuthi zamukele abantu. Yikho ke nxa uqathanisa lokwe Zimbabwe, eZimbabwe abakwenzi njalo. EZimbabwe uhulumende kakhulumi iqiniso, kuleziphatha amandla zikahulumende ezikhuluma amanga njalo ezingakwaziyo lokuthi ziyenza kanjani ukuthi ziplane izinto ukuze abantu nxa sokufike isimo sokuthi bafune ukusebenzisa lezi zibedlela bathole zikhona. Asikwazi ukuthi iZimbabwe yona vele iyatesta yini abantu ngobuningi ngomkhuhlane coronavirus. Ngoba nxa abantu ubavalele ezindlini sithi lockdown kodwa ungasabathesti futhi ukuthi ukhangele ukuthi umkhuhlane umemetheka kanjani, ayisancedi leyo lockdown. Ngoba i-lockdown nxa ingela testing ayisebenzi nxa ingasela testing i-lockdown. I-lockdown kumele kube yi-lockdown kuzoba le-testing. Njalo uhulumende abesekhankasa ilizwe lonke efundisa abantu ngokuthi bazigcine kanjani ukuze baluse umkhuhlane we-coronavirus. Asikuboni kwenzakala lokhu eZimbabwe. E-United Kingdom, uhulumende ubhalele abantu bonke imizi yonke izincwadi wabanikeza le information imizi yonke yakhona pha e-UK betshelwa ngumkhuhlane lowo lokuthi beyenzeni ukuze benqabele. Yikho okwenzakalayo la e-UK. EZimbabwe silama minister lezinye iziphathamandla zikahulumende abalokho bekhanya ngathi bona ba-understand lokuthi i-social distancing kuyini. Konoko kuyasidanisa kakhulu.
Lo ngumnumzana Sipho Senkosi Machomola Balule, isizwalane seZimbabwe esihlala kwelebhilitane njalo esebenza kwezempila kahle. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 esebhilitane. Kesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi abantu abaswelayo bazaqala namhlanje ukuthola imali yokubaphathisa ngalesi sikhathi ilizwe livaliwe. Leli phephandaba lithi uhulumende wazisa ukuthi usebumbe isikhwama sokuphathisa abaswelayo esiyizigidi eziyisithupha. Iphephandaba leHerald alichongo ukuthi bazaphiwa malini ngamunye abadubekayo. Iphephandaba leChronicle lithi owalwa impi yenkululeko wabotshwa wavalelwa ijele leKami uthi isifiso sakhe ikuhlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa ngoba babevalelwe bonke ejele. Umnumzana George Mjomba Moyo utshele iphephandaba leChronicle ukuthi babevalelwe ejele loMnangagwa ngomnyaka ka-1968. Iphephandaba leChronicle libika njalo ukuthi uZulu kumele alimuke ngoba kulomunye umama watholakala elegcikwane le-coronavirus obonakala eshakala edolobheni lakoBulawayo. Umama lo ubikwa ebonakala emavinkilini aweBradfield. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abathumele ngeWhatsApp.
Basakazi beStudio 7 siyalincoma ngalo umsebenzi eliwenzayo. Umsebenzi omuhle sibili, umsebenzi oncomekayo. Yalani limile manini kuze kube angazi ngoba umsebenzi eliwenzayo umsebenzi oncomeka, umsebenzi omuhle. Ngithanda ubana ngikhulume lamazwi amalutshwana. Uhulumende ngibe ngicela ukubana enze konke okusemandleni akhe, aphuthume bonke angabe bengena kuleli ilizwe bevela kwamanye amazwe. Kazame ngendlela zonke ubana wonke umuntu aphuthunywe, abanjwe, ahlolwe, ngoba lathi sinje siyazesaba izihlobo zethu uma zifika zivela kwamanye amazwe zingahlolisiswanga. ngizwile kuthiwa kulabanye abangenileyo ngendege baqondiswa kubo Downdale. Lo leso yisandla esihle, licebo elihle. Kabaphuthunywe labonaba abase Plumtree, esikolo se Plumtree, kabalandwe bayehlolisiswa ngoba kuzagcina befohla njalo abanye khonapho ngoba sebehleli benzima sebeminyene njalo bacele bethelelana njalo lowo mkhuhlane. Ngiyacela sibili ubana hhayi uhulumende kenze konke okusemandleni akhe, kabaphuthume bonke angatshinto loyedwa. Mina ngusibanda ngisegogo, ngiyabonga.
Okunye nginanzelela abantu lanxa bekhala ngokudla ukuthi kabala kudla, uhulumende akula nyathelo akhanya eselithethe okwakhathesi. Ubethembisa ukuthi uzanika emiliyoni uncedo, kodwa lolo ncedo lwabantu alukafiki ebantwini. Kodwa-ke abantu lokhu bephuma, umkhuhlane lokhu uqhela usanda, uzathi sesithi uyabanika njalo lolo ncedo sekonakele, sekumele futhi aqalise ukuqhelisa indawo zempilakahle osekumele kondliwe khona abantu, ngoba abantu abaningi babe sebehambile babhodabhoda bathatha umkhuhlane. Ye, okunye esikutshoyo ukuthi imali yena le ye-social welfare ayidingwa ngabantu abasemadolobheni kuphela, labantu abasemaphandleni ayisibo bonke abaholayo ukudla emaphandleni. Njalo labahola ukudla ayisiyo ndingeko yokudla abantu abanayo, bayadinga lezi medication, lezinto izinto ezinjalo ukuthi labo imadlana ngomuzi ngomuzi kuyadingakala ukuthi abantu bancediswe, ngoba kumele bahlale ndawonye emakhaya abo. Njalo lezikotsho zemakhaya azila ama-sanitizers okufaka impilo zabantu ezingozini. Njalo nginanzelela ukuthi khona lokho emakhaya basebenzisa ukuthiwa izigubhu gears zokuthi abantu bageze kumbe bebambe isikotsho noma kusemashopu, kodwa abantu vele kabakulandeli lokhu, bayazingenela emashopu kunjalo bayabamba lezikotsho benjalo bengagezanga. Njalo esikucelayo ukuthi ukuthi amasosha aphiwe i-discipline kanye lamapholisa akwazi ukuphatha abantu. Abantu asonyamazana, abantu ngabantu okumele bahlonitshwe, baphathwe ngenhlonipho. Njalo kuyabe kungabantwana batshaya bazibatshaye kanye labantu abadala. Kwesinye isikhathi izizathu ababetshayela ziyabe zi-genuine, abantu besiyadinga ukudla emadorobheni njengoba impuphu ivele iyafika i-COVID-19 ivele impuphu ingatholakali. Okunye sikucela ukuthi abantu emaphandleni sebesisaba ngitsho lokuziyela egangeni bayedinga amacwini, becabanga ukuthi bazaphuma bayehlangana lamasosha abatshaya, bengatholi ukuthi bayabekhangela ukuthi bayabebutheni noma behamba nga-1-1, kodwa sebesesaba ukuthi bayatshayisana namasosha amanye amacimbi asemapulazini. Kodwa singatsho abantu abavela katshana, sitsho abantu ahlala ezigabeni zona okulamapulazi aseduze okulamacimbi khona. Njalo okunye ukuthi sicela ukuthi kuqonqoselwe abantu ukuthi bangazibathuma abantwana ezindaweni lapho abazahamba khona bayedibana labantu kumbe bafike babambe izinto ezibanjwe ngabanye abantu. Khonokho ukugeza izandla bakithi akuchasiswa kuhle nxa nginanzelela. Kuthiwa sibe sigeza izandla kokuphela, kodwa engikunanzelayo ukuthi okudingakalayo ukuthi abantu batshelwe ukuthi ungabamba ulutho olikelwa wabanjwa ngomunye umuntu, geza izandla. Ngoba ngizathi khonapho mbamba ulutho, ngiqeda kugeza izandla mbamba ulutho olubambe ngomunye, mina senza thatha ukuthi ngike ngageza ngingabe sageza. Cela ukuthi abantu batshelwe ukuthi ungabamba ulutho olikelwa wabanjwa ngomunye umuntu, geza izandla. Njalo mina emakhaya ngicabanga ukuthi abantu kabanganiki izitulo zokuhlala, bafike badlalele nje phansi lapha, ngoba izitulo zonezi yize ezahlalwa ngabantu ofike khathesi omunye aziphinde azohlala kuso, kumbe abekhaya labo bahlale kuzo. Yikho okunye ongahambisa imkhuhlane futhi wena lo we-COVID-19. Ngiyabonga basakazi abakhe.
Injani balaleli bo-Studio 7? Kanti kukho mina ngiyaphila, okhulumayo ngu-Steven endaweni yasemathebhelelelendi. Kakhulu khona nga-Alison Joseph emaphisa. Kakhulu siyancusa ukuthi manje uhulumende mani aluba engenelela mani lathi mani asibonelele, ngoba izikolo esinazo into zamaroma, kanti nasezibhedlela ezikhona zakho amaroma. Umgabe useze wazifela engazange afike endaweni yakithi, layo lo umnankagwa seze uyaze afe maybe angazange afike kithi. Kanti kwenzakalani ngelizwe lakithi aluba uNkulunkulu engenelela kakhulu mani, izwi linethe mani, abantu bakithi baphile bese phepha manje kona lo mkhuhlane corona. Ngiyabonga kakhulu.
Yeye, sanibonani ngapho madoda, niyaphila yini? Hayi thina sibulawayo ukuhlala endlini kwethu. Hayi ngiyasibulala manje. Izinto zabo mama zokuhlala endlini, thina abantu bangoba bazijwayelanga ukuhlala endlini. Mani inansi into enje ebengivele ngifuna ukuyicela kini lapho madoda. Bengicela inamba ye mina ngili WhatsApp ngela eGoli. Ngifuna ukuthi ubendibamba ku Red Studio 7 ukuthi ngibamba ku kule FM ne shortwave. So iRadio yami ne FM ne shortwave. So ngalithola kubani ku shortwave. Ningitshele nje, ningichazela lapho. Hayi, ngenzela ukuthi ngibe ngisizwe izinews ezingathi izingcunwana zinohlonzi. Hayi, kulungile. Ngizozwa ngale selengitshele ukuthi ngiseche kusiphi isitishi.
Hey, sanibonani basasazi beStudio 7 udabulani Ngata lento zamanje esiphezini koBulawayo. Ngathi ngibona kuFacebook ukuthi ayivuli iFacebook yami ayikho-updated. Ujonga kwenzakalani lo Gibbs Dube. Khona nje ngikubonayo kodwa kungagcwalisekanga ngimi ukuthi kanti khona okwenzakala ngoJonga kanti emiri lo Gibbs Dube. Ngiyabonga.
Thembo ozithembayo, uyazi kune-athekhle ngiyibonile lapha ngalaba abantu abakomplaina kule ndlela yaseHarare ukuthi mhlawumbe odrayiva kunokuhambisana thizeni nalabo sisonopaka. Engithanda ukuthi ngikubalule, akusikho ukuthi wonke udrayiva ukubhizinisi ohamba ebhekana nabo nopaka, cha. Njalo akusikho ukuthi wonke udrayiva nxa bengathi bathi doba yidoba behambe benqongoza itraki, asithi mhlawumbe le itraki elele ngasechibi mhlawumbe bayeyidinga lezi ezilele ngasemaswingo mhlawumbe ngasebhubhi, uyathola ukuthi omunye udrayiva abafana lathi avele le into akasingeni kiyo. Njalo balushona odrayiva abasenza le into abakhala ngayo, ubonaka balungisise izinto ezimqoka, bangakhuluma izinto ezingalamsebenzi. Behlulwe ukuthesta abantu, behlulwe ukwenzela abantu into edlengqondo, bayegijima bayekhuluma into abangayazi, into abayifanisayo. Uma ungambuzela lowo MP mhlawumbe nalowo ummeli wejiki lowo masingwa lo, umbuze ukuthi abakibo bonke abatshonayo ukhona wayengudrayiva yini, umbuze ukuthi abakibo abashonayo ukhona wayengunopaka yini, wayengunondimbi yohambe emisa amatrak. Uzathola ukuthi dololo abekho laba bantu khonapho. Mhlawumbe uhambe nasesibhedlela sakhona noma uye kusiphi isibhedlela ufike ukuthi ufuna umuntu obengumshayeli kumbe ukuthi ufuna lelo hulelelo abalitshoyo kumbe sengisebenzisa igama elingayisilo labo sisi laba abaphathelisayo ebusuku. Uzothola ukuthi kabekho ngobani abaguli, ibona amapolitician wona lawo, yibo abantu abangamakarea, yibona laba abantu abangosugar daddy, yibona abantu abachitha imizi yaba yabantu bantaba bantu. So abasuke endabeni zamadrayiva, udrayiva ukhulile uyazibhekela into yonke uyayazi ukuthi uyayenza ngayiphi indlela, hhayi indaba yokuthi bagijimele izinto ezingalamsebenzi. Abayebheke emathuneni akibo ukuthi wayevele ngumshayeli khonapho kumbe wayengunopaka ngubani, ngoba amathuni abalapho.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp ngenombolo ezithi +12024650318. Kesikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Abantu baqhubeka belokhu bebulawa ngobunengi ngumkhuhlane we-COVID-19 kwele Melika. Izolo njengawo amalanga ambalwa adluleyo kubhubhe abantu abangamakhulu amabili. Lokhu kwenzakala kulokudonselana phakathi kukamongameli Donald Trump labo sibalukhulu bezabelo abathi yibo abalamandla ukunquma ukuba ilizwe livulwe nini. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo, saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani lapho ahlala khona.
Ngiyabonga umbuzo wakho umnumzana. Hayi, thina ngapha eVirginia sigiyo i-lockdown, kodwa iVirginia ibonakala ungathi ayikho kuma-states la amanye okuthiwa ngama-hotspots, lapho kubonakala khona ungathi igciwane leli litholakala kakhulu. So siyajabula ngalokho ngoba balutshwane abantu asebeliphethe asebe phathwe ligciwane leli. So kusho ukuthi ama-chances ethu okusurviva lawo aya-increase kakhulu. So siku-quarantine, sisebenzele emakhaya. Izitolo ngathi nje yizo ezivuliweyo, lamagaraji lokhu okuthiwa ngama-essential services, but otherwise ezinye izinto zivaliwe. Amabhizinisi amaningi aba-encourage abantu ukuthi bahlale emakhaya. I think i-social distancing le izonceda kakhulu ukuthi iflethene i-curve le esiyibonayo. So lathi siyaqhakathisa kakhulu ukuthi wonke umuntu labasekhaya labo ukuthi hayi, hlalani emakhaya igcona le lize lidlule noma kuze kutholakale i-vaccine.
Ubona ungani ilizwe leMelika lingavulwa nini njengoba sisizwa uMongameli Trump ekhanya yena esithi ufuna livulwe ngesipangipangi?
Ukuvulwa kwelizwe leAmerica, I think kona manje yidebate enkulu kakhulu phakathi kukaTrump lama-governors. Esikuzwayo ukuthi uTrump on one hand uzitshela ukuthi yena nguyo lama-powers wonke yokudecide ukuthi ilizwe lingavulwa nini, kodwa ama-governor labanye ama-expect awe-constitution yalapha e-America bathi cha, ipower leyo akalayo uTrump, ipower leyo isezandleni zamagovernor. And sakubona even ebuzwa uTrump ukuthi kanti uzovala yini ilizwe igciwane lisaqala enyangeni ezidlulileyo, uTrump ngokwakhe wathi hhayi, ngizochiyela abagovernor abama-state ukuthi bayenzele yo-decision yokuthi bayavala noma bavale. So kuyamangalisa wonke umuntu-ke manje uTrump ma esejika athi yena nguyo le power yokuthi avule ilizwe. So ngokubona kwami, ngibona ungathi ama-governor bazosebenzisana bona bodwa njengama-governor, bavumelane ukuthi kube le strategy sokuthi bazovula njani ilizwe, ngoba ziningi izinto okumele bazinakelele kulezikolo, kulamabhizinisi kulamabhizinisi phakathi kwama-states. So ungavule inye uvumela abantu, plus abantu abaningi bakwanisa ukuhlala ku-state esinye besebenza kwesinye. So ya, kuningi okumele kwenziwe before kucace ukuthi kuzovulwa. Ngokubona kwami mina, ngibona ungathi maybe mhlawumbe ngoJuni or Mars, okusiyaphela uJuni mhlawumbe kulapho esizobona khona sebeqala ukuvula amabhizinisi lezinye izinto ezifana lalezo.
Umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni le-Ohio.
Yeah.
viki edluleyo besikhunsela ke umdumo werege, kodwa kule viki sichaya amapansula. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje. Idolobho lakobulawayo selikhokhela kunani labantu abalegcikwane le-coronavirus kulandela ukutholakala kwabanye abahlanu abalegcikwane leli kuleli dolobho. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze uZulu ukuthi amanyane kulwisaneni igcikwane le-coronavirus kungakhathalekile ukuthi uvela kweliphi ibandla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.